Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 14 Mpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuke ingxabangxoza edalela eParliamente namuhla ngemva kokuba amalunga e-TCC ekhonana kakhulu ngokufungisa kwamalunga e-ZANU-PF anqobe ukukhethwa kwama-by-elections olusanda kwedlula. Osanda kukhethwa ukuba ngumeya weHarare uCouncillor Lovejoy Chitengu ubikwa esexotshwe umsebenzi. Samukelwa ngemibono ejiyene isinqumo senkokheli yebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change esokuthi lizabuyela liyekuzwa kuZulu ukuthi lihlale ePhalamende kumbe liphume. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kuqhamuke ingxabangxoza edalela eParliamente namuhla ngemva kokuba amalunga e-TCC ekhonona kakhulu ngokufungiswa kwamalunga e-ZANU-PF anqobe ukukhethwa kwama-by-elections olusanda kwedlula, okubangele ukuthi usomlomo abeze amapholisa ukuthi adudule abe-TCC laba okuchiye abanye babo belimele. Abe-TCC laba bebehlabela ingoma besola be-ZANU-PF ngokunqoba kukhetho oluvinjwe abebandla eliphikisayo leli njalo behoza umeli wemabhuku Tafara uMnumzana Sakubukhanya besithi nguye obangelwe ukubulawa kwelunga le-TCC uMnumzana Tafumane Masaya phambilini kwama-by-elections la. Lokhu kudale ukuthi usomlomo abize amapholisa wona athuthe engasahlanga nkoshana adudula amalunga la. UNtungameli Nkomo e-Studio 7 uxoxe lelunga laleli bandla uMnumzana Tim Moringai.
Hayi, into eZimbabwe evele isihlupha isadiki yonke. Okwenziwe ngabantu ngama-MP ethu ePhalamende was the right focus, ngoba siyakwazi ukuthi singatshengisela ezitradeni bahle belethe imbhobho babulala abantu who are not armed. So amalungelo ethu eParliamente did the right thing ukumela ukuthi hayi uScott Sakubukhanya vele bekungamelanga angene eParliamente. Lokufa okwenza khona uTshayende Masaya umfundisi imavuku ngendaba zona lezi ze-election. Siyakwazi ukuthi ama-by-elections lawa, le election ya August 23 vele konke is illegal in Zimbabwe. But into okumele siyinanzelele is ukuthi iZANU-PF yona ifuna ukuthi bayebe le 2/3 majority ukuthi bancedise uMnangagwa abe nguye oseseba inkosi yeZimbabwe. Ngoba okwakathesi bona bebengakwanisanga ukudla ukunqoba i-TCC in their own means. So sebesebenzisa imithetho engekho to bring iParliament into disrepute. Siyakwazi ukuthi izano vele amagcebayo ukuthi iZimbabwe ibe i-one party state, but ngiyabonga ukuthi ama-MP to today they showed some resiliency ukuthi hayi lokho akumelanga kube khona.
Abezano bona bathi kulungile ukuthi lixotshe ngoba lidelela inkundla iParliamente. Uthini ngalokho?
Bona abakwanisi ukukhuluma iqiniso okutshela abantu babo ukuthi ba wrong. Siyakwazi ukuthi kule ndaba eziningi ezenzakalayo eZimbabwe labo abakubonayo ama disappearances, ama accidents, kulabantu abaningi ababelezikhundla, ama liberation war hero, abantu begugura hundi, a lot of things, but uthi ubabuza ukuthi hayi lina libe ngapi, they will never tell you, ngoba labo bayasaba for their life, ngoba iZimbabwe ikhokhelwa ngabo zandla ezibomvu. So konapo hayi, they cannot do anything but sing to their master as a song.
Yebo lithi lisakhulumisana labantu ukuze lizwe ukuthi liphume eParliamentini kumbe liqhubeke likhona. Kodwa bakhona bathi hayi ngcono lihle liziphumele nje.
Kule nkulumo oze ukuthi ama MP ethu wonke ayenze ithwa yi total withdrawal from ama parliament situations lama council wonke jikelele eZimbabwe. But ukuthi bangaphuma kumele kube le plan. So hayi kusakholonywa nje kule nkulumo ezokuthi singaya ngapi siye ngapi, ngoba abantu ababavotelayo kumele labo banikwe ithuba lokuthi bayikhulume into abayifunayo. So yes, ingaba yiyo i-majority decision, hayi vele akusoze kusihluphe lokho, abantu bonke bayaphuma. Ngoba ama citizens are the ones that run the country. Ngiyabonga baba Nkomo.
Lo ngumnumzana Tim Muringai ilunga le TCCC ebexoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7. Untungameli uphinde waxoxa njalo lelunga lezano PF umnumzana Believe Gawule ngodaba olunye.
Amalunga e-TCCC ebesephula umthetho wedale lePhalamende okuhoza umuntu bemhoza kuyukuthi ukhethiwe ukuthi abe lilunga ledale lePhalamende ngendlela eqondileyo. Konke lokho kwakwenzakala ngendlela eqondileyo, kusenziwa ukuqhutha ukhetho ngendlela okuqhutha ngayo ukhetho elizweni lethu leZimbabwe. Kodwa nxa yebo phela banelungelo labo abalalo edale lePhalamende ukwenzani lokuhoza lokwenzani, kodwa-ke lokwana kutshengisela nje ukuthi ngabantu abangasoze kakhule iloba langayiphi indlela ukuthi nxa befika lwana umuntu osekhethiwe ukuthi abe lidala lelunga lePhalamende ukuthi kwenziwe imisebenzi besiyahozana khona ngale besiyahozana edala lePhalamende, siyahoja umuntu osekhethiwe ukuthi abe lilunga ledala lePhalamende. Kuyayangisa lokwana ngoba
bathi uScott ulegazi ezandleni zakhe kulandela ukubulawa kwelunga leTCCC khona le eMavukutafara phambilini kwama-by-elections. Yikho nje bemhoza lokuthi ilunga leTCCC elalimele lincintise lavinjwa inkantolo. Yikho abakhala ngakho bathi ngalokho uScott kamela ngabe sePhalamende.
Mina Nkomo, lokho okunye lokho angeke ngikhulume ngakho ukuthi uScott wa usaphwanya wa kumbe wafuna umuntu kwayenzakalani ukuthi kwayenzakalani khona ngale Nkomo. Hayi, mina ngikhuluma ukuthi uScott lilunga ledala lePhalamende okhethwe ngendlela eqondileyo ukukhetha amalunga edala lePhalamende. Xa kungabanga engene unopposed ngakhona kokuthi iCourt yasuka yaba nesinqumo sokuthi lona kwaphume labana kwenziwa yiyo esikhuluma ngayo i-rule of law, yena le esikhuluma ngokuthi aso iZimbabwe ilizwe libemthetho, imithetho elandelwayo. Ngiyahlonipha imithetho vele, ilizwe leli libuswa imithetho, umthetho wamdali amadali yena la esiwakhangeleleyo ukuthi ayethile imithetho esimele siyamukele. Ngamangala ukuthi yona i-opposition naleyo na ingasavumelani nalokho okwenziwe impumela ebekhona eku-constitution zikaScott, angikwazi kuyini abazakwamukela vele.
abe-TCCC laba bajeziswe njalo ngokuthi kabasoze bavunyelwe ukulugxoba ePhalamende okwamahlandla ambalwa alandelayo. Kayisiso sijeziso esingathi silukhuni yini leso?
Lokwana-ke Nkomo, angeke izijeziso zePhalamende ikakhulu umuntu ongabasendleleni yokuthi akubalule kuhle ngendlela akulokuza ngayo nguye usomlomo webhadale lePhalamende. Okuthi izijeziso zenezimali sezilandela zona vele ukhisho uswazi lwakho nayo selilukhulu kakhulu ngelunali, kodwa luswazi amele abatshaye ngalo lololo yena njengomsomlomo wePhalamende.
Lelo lilunga lezano PF umnumzana Believe Gawule ebexoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7.
The Voice of America.
Osanda kukhethwa ukuba ngumeya weHarare uKansila Lovejoy Chitengu ubikwa esexotshwe umsebenzi. Incwadi yokuxotshwa kwakhe isigcwele ezinkundleni zabulenjini ezigoqela e-X eyayisaziwa ngokuthi yiTwitter. UKansila Chitengu utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi kakayitholi incwadi le ngakho yena uqhubekela phambili ngomsebenzi. Umsekeli kaMnumzana Sengezo Chabangu ozithi unginopala jikelelo webandla le-TCC onguye oxotshise uChitengu lamanye amakhansila lomeya wayekhona uMnumzana Albert Mhlanga uthi ngempela incwadi le ngeqiniso.
Ukhansila karikholwanga namhlanje njengoba libona incwadi. Liyakhumbula ukuthi uma recalls ayedlulile ibizo lespelling lakhe kwakungahambelani. So kwathi ngemva kokuthi kukorekthwe kwakorekthwa ke kwave sokulandela iprocedure yona liyana ithethe nje isikhathi eside aso recall entsha. Hayi ama recalls okwakhathesi ngoba sike sibonisise kuhle ukuthi kuhamba njani asikaqhubeki ngama recalls. Uyakunanzelela futhi ukuthi kule case esemthethwandaba eyamisa ukuthi sime ngama recalls. Kuzathi leyo case ingadlula ke sesizabe selulolunyunyawo esilubonayo oluphambili. Hayi okwakhathesi kakula ma recalls. Le kayisiyo recall entsha. Kona nje i-recall kayiphonguba khona nje ngokuthi siyayithanda iba khona nxa sokulesizathu esifunekayo kodwa kwakhathesi hayi.
Lo ube ngumnumzana Albert Mhlanga ongumsekeli kaMnumzana Sengezo Chabangu exoxa le studio 7 ekobulawayo.
Siye ukuxotshwa kwalundoda othe nxa exotshwa siwe kwaphambaniseka ibizo lakhe abanye bakhe laba bebekwazi ukuthi kumkhetha akusoze kusebenze kodwa
siphinde saxoxa njalo lengcwethi kwezombusazwe njalo enginobhala jikelelo ebandla le Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube. Siye kolinye udaba samukelwa ngemibono. Siyaxolisa ngemichina yethu engasebenzi kuhle, siphinde saxoxa njalo lengcwethi kwezombusazwe njalo engunopala jikelelo webandla le Freedom Alliance ngodaba lokuxotshwa kukameya weHarare umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uxoxa le Studio 7.
Ukuxotshwa kwalundoda othe nxa exotshiwe kwaphambaniseka ibizo lakhe abanye bakhe laba bebekwazi ukuthi kumkhetha akusoze kusebenze kodwa bona benza inkani okuyindlela ke yokuthi etshengisa ukuthi khona abantu abangabakhokheli nxa kule problem ekhona kumele ukuthi bayihlalele phansi bayilungise bangafuni ukwenza izinto ngenkani kumbe ukuthi umuntu uthandwa ngabantu kanti yindaba beze bafuna ukukhetha yena lo umuntu ade bemazi ukuthi khona urecall labo uyabona ukuthi ngenye indlela i-strategic ambiguity yabo yona le kayisebenzi isisenza ukuthi khona intando kaZulu ke ingenziwa lanxa kuyikuthi siyabe singakacubunguli ukuthi vele aze kuthiwe kaxotshe ukuthi bekambe njani kodwa bekumethi bakukhangele khonoko ukuthi indlela yokuthi bakwenqabele yiphi bese bethatha yona kodwa kube hlulile khona lokho ngicabanga ukuthi kube liphutha kubakhokheli ikakhulu bani laba be-TCC.
Sela ngo-August kuqhutshwa ukhetho laphana sekube lamameya amathathu eHarare laphana lokhu kungabe kusitshoni nxa sikhangela ukuqhutshwa komsebenzi ekhansileni yeHarare laphana.
Okumgceke ukuthi ukuqhutshwa komsebenzi kugquleka amadolo. Ukuthi kugquleka amadolo njalo kube sokutshengisa ukuthi ingxube evange yepolitics yakithi kumbe ezombangazwe ukuthi ibandla elibusayo lalo lihlongandlebe liyayo. Ukuthi ibandla amabandla aphikisa ikakhulu le-TCC lalo lihlongandlebe lisiye empumalanga lelana liye entshonalanga. Okutshengisa ukuthi eZimbabwe silohlupho olukhulu kakhulu i-service delivery kumbe ukuthi kwenziwe indingeko zikaZulu vele sekuchabalele akusekho amathemba kawasekho so kuyinto embi kakhulu khona lokho kusiza futhi ekutheni vele kuze kube lalokho kobuqembu qembu kumbe i-factionalism ku-CCC kutshengisa ukusilela kobukhokheli kulobukhokheli obubuthundu obungekho bukhali ubukhokheli obungelamizwa yokuthi khona uZulu ufunayo okuyinto okumele ukuthi ilungiswe yona le nxa ingalungiswanga kutsho ukuthi ilizwe alinda.
Sibona lokho sekubangela ukuthi kube lama by-election kulamanye njalo akhangelele ukuthi abe eqhutshwa ngomnyaka ozayo. Ubona sengathi ukukhethwa kwabakhokheli kuyinto esaqhakathekiswa na?
Ukukhethwa kwabakhokheli sokwenziwe kwaba yinto eyize. Abantu sebezifaka. Asithi ungakhangela vele ku-CCC ngoba yikho lapho kulenkinga khona kakhulu yenza ama-recordzona lapho. U-president wakhona ukuthi ungene njani akucaci. Abanye okuthiwa kabakho abafuqelwe eceleni ukuthi bafuqelwe eceleni njani kabucaci.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yingcwethi kwezombusazwe njalo engunobhala jikelelwe ebandla le-Freedom Alliance. Samukelwa ngemibono etshiyeneyo isinqumo senkokheli yebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change sokuthi lizabuyela liye kuzwa kuZulu ukuthi lihlale ePhalamende kumbe liphume. Abanye bathi ibandla leli alilaso isibindi sokuthatha isinqumo, kodwa abanye besithi kulungile lokhu njalo kuveza ukuthi lilandela intando kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ixoxa lelunga le-CCC lise-South Africa uMnumzana Trust Ndlovu kanye lelunga le-Central Committee ZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma. UMnumzana Ndlovu usungula lingxoxo.
Sina njengabantu abakhokhela nentando yabantu abaningi ekuthiwa yidemokhrasi ngesilungu. Sibone ukuthi singadikini phambili sithathe sibe nomhlahlandlela ophuma kithi iy'nkokheli, kodwa ke siqale siye ebantwini sizwe ke izipho zabantu, imbono yabantu ukuthi bona babona ngayiphi indlela, babona ukuthi kungabanjani. Ngakhazi ngabantu abamele abasimele eParliament.
Baba Chuma, uyamuzwa lapho Ndlovu ukuthi uthini? Wena ukubona njani lokhu Chuma?
Umalumame uyazisholola nje la okukhona ngale kibo akusocala lelo. Kodwa into emangalisayo ukuthi kona namhlanje bengabe lokhu bekhuma ngokuthi bona indaba yethu ibotshiwe kumbe lokhu abakuthi i-captured ngesingisi kutshoni, ngoba bahlala bekhona imthethandaba yangkhona and sesabona ezinye impumela zangkhona ziphuma zibafeva. So nxa kunjalo amakhodi ethu ayabe ekhethwe njani nxa ezaphuma lempumela ezibafevayo? Ngoba phela into e-captured kuthi ngabe isebenza against ezinyezi onke, but siyakwazi ukubana bona balama-judgments amane abalawo asabuya esekela bona not state. I-democracy le bakhuma ngayo angazi ubana i-democracy mhlobo bani, ngoba i-democracy mina ngiyazi iyinto evikela ilungelo labantu jikelele. Kodwa sibonile into enale kade sesifikise endaweni yale ekubizana ephalamende lasekansilini lokho kuthiwa ngama-recall, kusenziwa ngomunye wabo ubaba uChabangu. Ukubhela khona phana kutheni khona bakhonona bathi akula democracy.
Baba Ndlovu, uyamuzwa lapho uChuma ukuthi thini? Ungamphendula?
Uyabona uma sesikhuluma iqiniso kahle kahle, ubaba uChuma uyazazi ukuthi uma sikhuluma ngedemocracy asikhulumi ngedemocracy ngokuhlukana kombono eqembini elithize, ngoba nakuwo khona laphaya kuzano bahlala bangaboni ngasolinye njalo. Kodwa ke akwenzi ukuthi babulalane lokho, akwenzi ukuthi baze bavalelane emajele. Nathi ngapha sinokungaboni ngasolinye kwezinye izinto, kodwa akusiyenzi ukuthi size sithi siyabulalana noma mhlawumbe siyeqa umthetho, siyalungisana. I-democracy esikhuluma ngayo sikhuluma ngedemocracy egoqela wonke umuntu egoqela uzulu wonke ukuthi nje njengoba nani nithi niwinile nje nibusa kanje pho kutheni selibulala abantu ngoba nifuna isikhundla mase sibekisa nje ngale ndaba yenzeke lapha emavuku
baba chumu ngafuna ukuthi umphendule
so akula bandla elingafuna ukubulala abantu ngoba izihlobo zisabalele endaweni zonke into eyenzakalayo kodwa into engamelanga sinjani sivumele sonke kumele sikhulume ngelizwi linye condema i-violence condema ama-kidnapping sikondemile zonke ziyana ngoba ziyabe zivela emakhanda abantu zingaveli emabandleni ethu
baba Ndlovu akuyigqibe ngamafithane laphana
ngifisele nje ukuthi iZimbabwe ngathiwe mhlawumbe abantu bayavumela kwaye noba umnangagwa ube uyavuma ukuthi ukhethwa luhambanga kahle njalo ke siyabona sonke ukuthi vele akuzanga kube kuhle njalo naye akavume lento yenkonwa ngama observers
baba chuma ungayigqiba ke ngamafitshane lapha
ngiyabonga kakhulu umalume uhlanza izinto ukhetho lolu lwahamba kuhle kakhulu yikho ubona ongamele kusawunangaba esiba recognize lokana utabona akuhambanga kuhle inkulumo zabantu bona ababezele besika bene result yabo esekhanda labo othi bamcala ukuthi kuzahamba lapho uyalile osubona sawuhambanga kuhle le jaha elincane lisiyakhombisa inkazana angavele asiyale sembono ngoba usekhade kodwa yena ebebuye efuna uzokhombisa ungakhombisa bengakwala buyela uyifihle abanye abacinga ongabuya ngawo umuntu lo mhlawumbe ungagcina sunjani usumwinile ungamthethisi phela ngoba ungamthethisa uzaphela kanjani kusaza futhi ufuna uzokhombisa
lo ube ngumnumzana Joseph Chuma owe-Central Committee yeZANU PF endaweni yalo mnumzana Trust Ndlovu olilunga le-CCC ese-South Africa. Ikansili yakobulawayo namuhla ithethe isinqumo sokuthi isizavalela uzulu waleli dolobha amanzi okwensuku ezinhlanu ngeviki ngoba amadamu engasela amanzi. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wamakansila aleli dolobha umnumzana Donaldson Mabutho ngalolu daba.
Abantu bakithi sesiphakathi kobunzima njengedolobho likabulawayo. Lingakhumbula ukuthi ngo-2020 ke sike sacela ukuthi iBulawayo ke inikeze isicoco sokuthi it's a water crisis sithi ukuze sikwanise ukuthi government isincedise isinikeze izimali zokuthi ke sincediseke ekupompeni amanzi sincediseke ekulungiseni amabhore dasi Epping Forest laseRochester ayiwo angakwanisa sincedise ukuthi sinike izakhamizi zakwemabhebhe Phumula Mpophomandube Nkulumane amanzi. So ke lokho ke thina ke sithe sihlafuna lolu daba namhlanje apho sejojiwe sabe sesithi ke abantu bakithi wena sonke kodobho lakobulawayo mayor wedorobho lakobulawayo director engineering chairperson we-finance chairperson we-future water the chairperson we-engineering sicela like lihambe lindikula liyebona uminister of finance liyebona uminister of water lebona uminister of local government sicela bedeclare ukuthi idorobho lakobulawayo it's a water crisis city ukuze igovernment yeneliseke ukuthi sinikezeke izimali zokuthi-ke sikwaniseke ukulungisisa udaba lwamanzi lapha edorobheni lakobulawayo. Lizabona ukuthi ngo-2020 babuya lo injiniya wabo besithi ngukruga ke iripoti yakhe yayisiyale eka-injiniya wethu isiyale kodwa-ke kathesi ke sesibathumile ukuthi ubulawayo ngeke akhontine nangendlela le eyiyo yona kathesi siku-120 water shedding ake niyekhulumisakanda mathi nase kwehlule sizabathuma beyebona yena upresident Mnangagwa ukuze udaba lolu lulungu ngoba sike sakhuluma ukuthi hhayi ukuncitsha ubulawayo imali nokulungisisa udaba lwamanzi it is like declaring a second book round edorobheni lakobulawayo.
Izakhamizi kansila ezingaba lokuthukuthela ngokuvalwa kwamanzi okwesikhathi esingaka, ungathanda ukuzichasisela isimo emadamu ukuthi simi njani kahle kahle, iwaphi amadamu asechile, njalo iwapi asebenzayo
ngathi mbuthi sokurongo akusama kuhle edolobheni lethu nakobulawayo ngoba in short kathesi ngamafutshane nje ngizathanda ukuthi-ke nginikezeke isigodo sikamthwakazi-ke isekha siyamadamage singakhangela insizo meyise i-percentage yayo kathesi-ke iku-58.46%. Sikhangele ukuthi depreciation month yayo kungaba umhla ka-26 February siyidikomishine. Singakhangela inyakulu ku-34.158 singadikomishina ngo-January 2026. Sikhangele ilowancema iku-21.93 engadikomishina ngo-March 2024. Ize sikhangeleke umzingwane esisegamdikomishina ngo-November 2023. Sikhangele i-aphancema ekade ku-21.97% izada lithi idikomishineke ngo-June 2024. Ikhangele imthabezi iku-72.95% engadikomishina-ke ngo-year 2027. Why sisenza-ke kuthi-ke kanje sowukhangela ukuthi amanye ama-dam and pushers ukuyafika-ke kubo-2026-2027. Bingakhangela-ke kulet esithi ngi-water rule ku-water act ethi rule 21 ethi kumele nibe nenani lamanzi lokuthi nxa izulu lingakela ukuna in the next 2 years likwanise ukuba libe linika idorobha amanzi even kanye eviki even kanye in 2 weeks until 2027. Yiko ke size sejele enjengaleyo. Kodwa-ke isimo sibi ezibhale nje zamanzi sithi-ke Bulawayo njengakathesi siyakhuluma izulu liyana sithi imthandazethu namhlanje izwakele nakanika njalo futhi ukuthi uNkulunkulu uzabe esikhumbula izulu libe khona izakhamizi zakulayotshela amanzi. Kodwa-ke ithe sizabe sisaplaba izakhamizi endaweni ezingafika amanzi lamabhawuza landle ukudingake abanye ama-partners ukuthi-ke befake ikwansi ukuthi befake-ke izikoti ukuthi izakhamizi zinetheke nokuthi-ke la amadibesi awathuma kahle ngale government bengabuya-ke bedabakuphedeyo ukuthi singethane edabeni lamanzi.
Lo ngumnumzana Donaldson Mabutho ongukhansila wakobulawayo limuzwe exoxa lontungameli Nkomo owestudio 7 ecingweni ekobulawayo. Umhlabeleli owaziwayo eZimbabwe njalo ekhubazekile uTerence Green owaziwa ngokuthi nguTerry G. Gaseko. Iphephandaba leHerald lithi umaneja wakhe uEdson December uthi ubhubhele esibhedlela seArundel eHarare. Istudio 7 ixoxa nomnumzana Masimba kuChera olwela amalungelo abakhubazekileyo njalo laye ekhubazekile.
Silisizi kakhulu ngemva ka-3G ngokutho kwakho ube ngumuntu okhubazekileyo kodwa ubezama ukuthi asabele and ubesenzakala kakhulu ikakhulu ngama-collaborations awenziwe lo kuthiwa ngu-Chipo Mchekwa. So kuyinto edanisa esini ukuthi asithiye singakhangela njalo siyananzela ukuthi ube ngumfana sibili ungaka ube umfana osakhulayo.
Khangela umsebenzi abewenza lapha singathi isikhenxe esisele lapha ikakhulu ekuthuthukisweni kwabakhubazekileyo kwezokuhlabela singabe sikhulu okunganani?
Sikhulu kakhulu ngasikhangela ukuthi ubezama ukuthi naye afake abantu abakhubazekileyo kumap ubezama ukuthi ahambe endaweni eziningi sabela njalo ube ngumuntu owayekwanisa ukuthi a-encourage abanye kumbe anike abanye izinabuzane so usithiya kwakhe uzasithiya isikhenxe esikhulu kakhulu kundawo ezesiculo lapha eZimbabwe nakundaba nje ezabantu abakhubazekileyo njengomuntu oyahlabela njalo ekhuthaza abantu ukuthi bahloniphane bahloniphe abantu abakhulazekileyo.
Njengosakhulayo osithiye esasemncane lapha ubona ngani impilo yakhe ibe le nguquko eyilethileyo na ikakhulu kwabakhubazekileyo?
Ubona njengani uzamile sikile ukuthi naye yenza ukuthi abanye abakhubazekileyo babe nokuthanda into zomculo njalo bathande ukuzenzela.
Lo ngumnumzana Masimba kuchera olwela malungelo abakhubazekileyo kanye njalo laye ekhubazekile. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.